uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla uEzra Sibanda uxoxa lomnumzana Caleb Khumalo nonkosikazi Sibusiso Khumalo asebele minyaka engamashumi amahlanu betshadile.
Ngabona nesikolo eMadopo mina ngo-1961 ngangekuform 4 uSibusisiwe Moyo ekuform 1. Zange kube le ndaba zothando phakathi kwethu ngaleso sikhathi.
Hayi, abe ngomasinyazi sebephezulu le singofom 1 silokhu sidukazela sizama ukubona ukuthi nxa
usesekhona
yikho nje. So
waphosela ilizwi nini lapho?
Oh, uphosela ilizwi kwabuya ngemva kweminyaka
usuqedile isikolo.
Sesiqedile isikolo ngingathi ngamafitshane ukuthi okwakukhona ukuthi ayilihlo lami lalivuye 1961 mina ngisuke eMadopo. Ngambona njalo ngo-1964 ku-church conference eWanezi. Ngambona njalo ngo-1967. Sahamba sonke mina ngisuka eMadopo nesuka give him talent siza kobulawayo khona lapho. Okokucina okuyikho kwavusa indaba yothando ngokuka 1969 sisemhlanganweni webandla njalo ekhona kwemchabezi. Hayi, ngemva kwalokho zabe zilomali.
Wathi ephosela leli lizwi wena wathini? Wathini? Wathi hayi leli jaha ngiyalithanda. Kumbe wezwa usithi ngamfuna udlala ngami lo.
Akusuka lezinto eziningi nje ezifikayo ekhanda lomuntu. Okokuqala ngithi sikhuluma ngokuthi uKhumalo ukhumalwa linguni. Umoyo mina sithina kuthiwa singamaholi or what have you. Uqala udinga ukubona ukuthi kulesi kulokuqiniseka na.
Kumbe uyadlala.
Ehe, kodwa-ke hayi. Ngakhonokho ukuthi sasihlangana ezindaweni zokukholwa laphayana njalo esazakala ubuntu bakhe nje simazi. Awuthiwa ngukhumukhumu. Ukhumu wayengumuthi nje ovele esazakala ukuthi umuntu olokuqonda. Lasebantwaneni lasezika hayi ngakho ngaleyo ndlela akusekuthatha ngaleyo ndlela sesithi hayi ake sikuhlalele phansi ke sibone ukuthi kuyinto engasebenza kumbe kuyinto enjani. Kwakhanya ukuthi hayi umnyama ongelambisi sahamba ke sadlula lapho. Yikho-ke sekufika esigabeni sokuthi hayi sibone ngathi umuzi singawakha. Siyavumelana ngani ngezinto zokuthi ubaba walapha ekhaya ngoba kanti ubaba sethu uyimuye uzalwa ngoba wakhalapha ekhaya. Ungubaba sonke isikhathi so baba mhlana umfice khona ngubaba walapha ekhaya. Ekhona engekho ngubaba kuyafana lomama. Lomama ngumama laye ekhona loba engekho sakubelelana konke lokho. Njalo khona pho thina sesishadeni abantu sebesiya emabhutheni sebesiya ngaphi nje ngoba uhanjwa ukuthi lanxa ngabe kunokukhona uhambe waya ngaphi noma waya ngaphi umuzi ngowantu ababehle sisesakhile ukuthi ungazi uyofika le ngingaze ngiyofika le umuzi ngowantu ababethi umuzi wethu wesifuna ukuthi ume noma ngabe una
yikho lokhu mile lanamhlanje.
Siyamdumisa uNkulunkulu yena.
Kambe esingathi khona khona yini esingathi secret ukuthi abantu bahlaleke ukalutho abantu bahlale 50 years bendawonye ngabe kusenziwa kuyini lihlale kangalo kule ndawonye liyake lilo kodwa
izulu abakade ngikhumbuza ethi khona u-second born wethu bezele isikolo grade 3 grade 2 ubuya esithi hayi ubuya se-convent mina ngiphakathi kwenkinga ukuthi khona utisha ngalinye isikolo uthi ufuna sibhale izindaba zokuthi i-family flight yangakithi iyayibe njani. I have nothing to write. Uma ngaze ngibonelise.
So vele kalilo azange lithengisele abantu angalisilo.
Hayi, ukuza hayi.
Nxa lingaliphambene ngento eyodwa nje lingazwananga liyenza njani?
Likhulumisana ngothando.
Akubatsheli-ke babelaleli abantwana bakulezi nsuku bahlale phela bahlala 3-6 months 2 years sebebalekile sebehlukene.
We go to the one Mazan, we can say somewhere, go to the other. Oh, Kulu Missan. Oh, Chibongans, I got to put in nine to me, one and I need Yokiana, than Johnny Yokan of Hongans there. Oh, just the Abu Missan. Yokan and I come in. I was well from the other. So, Susan, I was so. How? But you go with your ye. I even have to look over in the situation of the law. See Sikuqhubuka thina sobabili sikubhesa ekutheni ayize wonderful one is sense anthu ambona lo
kuthi ngiyambona ngiyambona
omunye ethubanda yiloko mina ngingakathathi sengithi intombi yokuthatha nangithandaza uNkulunkulu umukambe laye ezedinga ijaha lo wendela kulo laye wayethanda
amen
impilo yethu enkulu yikuthi umtchado wethu wakhiwe ngezimiso zikaNkulunkulu thina silandela izimiso zikaNkulunkulu yena ekondi lapha yiyo impilo enkulu yomtchado wethu.
Hayi ngiyelizwe 50 years khona ngizaphenduka senzoyenza ke uhlelo olude kakhulu kodwa kathesi ngifuna ukuba kwazi ukuthi lithini kuyini elingakulala ababatsha leyibona imitshato yakhona ngehlala liyathuthile nene emendweni kuyakhulunywa abantu abathethe kumele bakhulume kuyini elingakutshela bona ababatsha phela kabahlale la kulezi nsuku
njengoba nje sishungama ukuthi thina sakweyeme kusingaphiwa nguNkulunkulu lakhona fusadinga umlijafa ngikazana uNkulunkulu ngicela ukuthi ungiqondanise lo muntu esiza kwakha umuzi esihlalisane mina ikhona ngikhalisa ukuthi wena ungaze ungiqeda uNkulunkulu izitha izifiso zami la ngihlanganisa ke layo engiza ukuthi nxa sikhulumisana size lokuzwisisana that was my prayer lakhathesi lanxa ngabe sokusithini hayi uNkulunkulu wasihlanganisa usazi ukuthi sinje sifisa ukuthi lokhu kuqondiseke sikhathi besingakaze sifike ngenkingeni enjengaleyo siyafika nje ukuswelayiza ukuthi nithini kodwa-ke hhayi
ngazange ufake isandla veleni lawo zange umfake isandla
hayi-ke kwanamhlanje-ke simalapha uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilo Ezra Chisa Sibanda exoxa lo mnumzana Caleb Khumalo lo nkosikazi Sibusisiwe Khumalo bale minyaka engamajumi amahlanu bechadile lingakhuthwa ludaba lolu kusasa ntambama uhlelo lwe-Life
Talk.